Akube lusizi kakhulu lokhu mnumzana Nkomo okwenzakale e-Oxford Township elusizi kakhulu. Uyabona ukuthi izinto ezinje kulapho esibona khona ukuthi imithetho yenale e-America eyokuthi nje imbhobho ungayithola nje mahlayana noma ngaphi, ungayithenga nje estridini. And labazali labo futhi kwesinye isikhathi bayabe belayo imbhobho isezindlini and ingavalelwanga kuhle, so abantwana bebele access kiyo. So yiproblem enale kakhulu and futhi izinto ezinje nxa zisenzakala uyabungakwazi ukuthi khona umntwana lo uvele ulwani yena, ngoba uyabona thina sikhule ekhaya sasisenza iziduli lapha zenhlabathi, ukhaba isiduli seziqhamuka izibhakera kungela kudubulana. So kathesi abantwana bakathe sebekhipha imbhobho sebedubulana. So uzathola ukuthi i-support system engxenye ngikhaya kule problem, umntwana u-depressed and njalo futhi lokuthi esikolo khona ngale kulabantu ababe befuna ukuthi bemtshaye, uyabo. Izinto zakhona ziningi-ningi kakhulu Sibili.
Ama-democracy ayake zame ukuqinisa imithetho yokuthenga imibhobho kusehlula. Ubona engagcina ephumelela yini?
Ya, indaba yombhobho lapha eMelika Mr. Nkomo iyahlupha kakhulu and kangiboni ukuthi vele ama-democrats angaze afune njani. Engayikwanisa indaba yenaleyo yokuthi khona i-gun control ibe khona. Ngoba siyabona ukuthi ukuba lo mbhobho lapha eAmerica kusesisekelweni sombuso weAmerica othi kulilungelo lami mina ukuthi ngithwale umbhobho xa ngifuna njalo ngikhwalifaya. So yikho kulula kakhulu ukuthi imbhobho itholakale lapha eAmerica ngoba kunidayo kuphela i-ID kuphela suthenga umbhobho njengokufana ungene OK lapha lako hyper uthenga igrocery umbhobho yamele ukuthengwa njalo. So kulula kakhulu, so uzathola ukuthi amazwe anganale mthetho enzimanyana ukuthi abantu bethole imbhobho njengoba eZimbabwe kunje. So sathi sikhula thina ongazwa kuthiwa umuntu e-thorn groove kumbe engubo yenja kumbe lapha emzilikazi udutshulwe ngombhobho, kwakungasonto ephomba ukuyizwa leyo. Sindani wathi uyakhangela ngale South Africa abantu bahlala bedubulana kakhulu e-South Africa ngoba imithetho yabo iyavumela kakhulu imbhobho.